sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga kakhulu uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthakazi ngomgqibelo mhlaka 31 kaMpalakazi. Sigqiba umnyaka ka-2022, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukutimela kwamandla kagesi ikakhulu ekupheleni komnyaka lo akwenza ukuthi i-industry ingakwanisi ukusebenza ngendlela ebesiyikhangelele yona.
Kuningi okwenzakale kwele Zimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022, okuningi kwakhona okuthiye izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana, okugoqela ukusilela kwamandla kagesi, amanzi, imisebenzi lokunye.
Umnyaka ka-2022 hayo sidonse kanzima sibili, abantu badonse kanzima, usuthewa, ulanjiwe, ungela mali, ungelani.
Izakhamizi zemaphandleni esabelweni seZansi yemaNdebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono. Kuhlelo abaculi bethu namhla uNtunkamili Nkomo usiphathela iqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa, lona elihlabela likwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuningi okwenzakele kwele Zimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022, okuningi kwakhona kuthiye izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana, okugoqela ukusilela kwamandla kagesi, amanzi, imisebenzi lokunye. I-Studio 7 ixoxe lengcwethi yezomnotho uMnumzana Masimba Kujera ukuthi sizwe umbono wakhe ngomnyaka esiwufulathelayo lokuthi kulo oqalayo oka-2023 uthembisani.
Sibona ukuthi sekunendaba ye-inflation, sibona ukuthi ibiqhelile kakhulu okokuthi abantu bebengela mali ukuthi bayisebenzise esingathi i-disposable income. So indaba ye-inflation ibona njengabi kumele uhulumende ayikhangelisise. Yena uyathembisa ukuthi 2023 i-inflation izwe to double digits. Khathesi ku-265 kodwa izithembiso zikahulumende ngezokuthi izehla below 100. Khathesi akula okutshengisa ukuthi kuzenzakala khonokho, kodwa silethembele ukuthi i-inflation ingehla, abantu bethole imali eyokuthi basebenzise. Okunye esikubone kwenzakala ukuthi kwaba lempi e-Russia ne-Ukraine enze ukuthi ibe lokuqonga okukhulu kwintengo yamafutha. Our petrol and diesel. So it's what I'm saying. I mean, konoko kwenza ukuthi intengo ikhwele njalo ama basics abe expensive kakhulu, okuthi abantu bengakwanisi ukuthi bephile nyanga ngenyanga ngenxa yentengo ye-fuel. Kuvuleli njalo ukuthi i-fuel cost yalapha eZimbabwe okuningi kwako khona indaba yama-taxis akufiwe yona leyo. So silethembele ukuthi engxenye intengo ze-fuel ziyastabiliza njalo kuzenza ukuthi intengo yama-basics lapha eZimbabwe ibe stable njalo. Okokugcina engibone yindaba yamandla kagesi. Indaba yamandla kagesi inzima kakhulu lapha eZimbabwe ngoba intengo eziningi ezama-basics nxa ungela amagesi so sitsho ukuthi abantu bayazesebenzisa i-diesel ikakhulu. So ukusilela kwamandla kagesi ikakhulu ekupheleni komnyaka lo akwenza ukuthi i-industry ingakwanisi ukuthi isebenze ngendlela ebesiyikhangelele yona, njalo kwenza ukuthi intengo zama-basic ikhwele njalo ngoba abantu bebesebenzisa i-diesel as opposed to indaba yamandla kagesi. Ubona njengani yiyo okunye okumele uhulumeni akulungise khonokho ukuthi abe ne-plan eqinileyo kakhulu ukuthi amandla kagesi njengoba yena kuzaba ne-industrial output enkulu kakhulu kumele sibe lamagesi ayavele begothi i-industry isebenze.
UMnumzana Masimba Kutshera yingcwethi kwezomnotho exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla, izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono. Izulu eseline endaweni ezithiyeneyo zakule imango selinike abalimi ithemba lesivuno esingcono. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Uzulu emaphandleni uthi umnyaka lo ubunzima ngoba bebhekane lendlala, ukuzwela amanzi kanye lemali yokunakekela. Ngalokhu uthi ukhulekela ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo. Umnumzana Dennis Ncube isakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi ningi lezakhamizi lugqibe nzima lomnyaka.
Umnyaka 2022 hayi sidonseka nzima, donseka nzima sibili, abantu badonseka nzima, uhlutshekwa, ulanjiwe, kungela mali, kungelani.
Ukansila kwa-10 eGwanda North umnumzana Amon Clinic ngathi uthi bahlaselwe indlala enkulu lonyaka.
Njengoba vele besisendlaleni nje, namanje izimuli lokhu zisendlaleni. Bakhona abafeleza inkomo. So umnyaka ka-2022 awuzange usenzele kahle. Sikhangelele ukuthi u-2023 uzoguqula izinto abe ngcono.
Unkosikazi Sethekele Thabangu ungumqondisi wenhlanganiso lelwamalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe uthi indlala esemakhaya idale ukuhlukumezeka kwabesifazane.
Ma ngabe uyalalelisisa kahle ukuthi lezi ndubo ezokuhlukunyezwa kwabomama zisuka ngani, uthole ukuthi imbangela yakhona yikuswelakala kwemali, yikuswelakala yempuphu, yikuswelakala kwezinye nje izinto ezingezokudla nemali yokuthi ihambise abantwana esikolweni. Uthole sokulabantwana asebephume ezikolweni bengasakwazi lokuqhubekela phambili, ugcina abantwana sebesiya kwenda bebancane ngoba besuke bekhangela isimo sasekhaya ukuthi isimo sinjani, sebeze begcina bezendisa bebancane ngoba bezama ukubalekela indlala ababhekane nayo emakhaya.
Umnumzana Zwelithini Gabula isakhamuzi seWilonke eGwanda North uthi ukuphidlika komnotho wakuleli kude lokuthi bathwala amagabha avuzayo.
Ekuphileni kwansuku zonke njalo nxa sikhangele intengo zempahla esizithengayo le transport yokuhambisa, sibone ukukhuphuka kwentengo kubangelwa yokudula kwamafutha. Kuyenza ukuthi ke intengo zonke phose zikhuphuke ngendlela enyeke ngomangaliso. Lokho kudale uhlupho kakhulu ezakhamizini njengoba silo kuhamba nje okuningi-ningi okuya emadolobheni lokuya ezabelweni ezithiyeneyo. Kwenzeke ukuthi inhlawulo efuneka ekuhambeni ikhuphuke.
Uthi njalo kuyadinga ukuthi kulungisiswe amadamu ukuze bengahluthwa ngamanzi.
Obunye uzima esihlangane labo ngobokuswelakala kamanzi. Amanzi asuke aswelakala ezabelweni, emadamu, emfuleni, emithonjeni lakumabholes ngenxa yokuthi izulu ngomnyaka owandulelelo belingazange line kuhle. Hlupho lwamanzi lobe ngenye into ehlukuluzayo abantu kakhulu.
Umnumzana Colin Gwenya oyisakhamuzi eMatobo uthi sebethembele emasimini abo njalo bakhulekela ukuthi izulu liqhubeke lisina kuhle ukuze bathole isivuno esizabaphilisa ngomnyaka ozayo.
Ngaphandle komkhadi kaNkulunkulu hayi izulu lilile, abantu bayazamile ukuqhaqha phansi balimile inela isiphumile. Kuyathembisa for the time being ukuthi maybe singavuna nyana okulutshwana. Isimo sibi, ilizwe lilamali, umnotho uphansi.
La mazwe agcizelelwe ngunkosikazi Saziso Khumalo evokolo yensiza.
Umlimi usibusisile ngezulu, izilimo zethu zinhle ziyabukeka, siyathokoza ngalokho.
Ukansila kwa-13 eGaranemba umnumzana Matias Ndlovu uthi ukhathazekile ngekusasa yentsha yalamuhla esigabeni sakhe.
Ongahambanga kuhle ludaba lwababalisi ababengenelisanga ukuzisana lomqhatshi wabo okwabisela imfundo yabantwana emuva okwenza iningi labantwana besifazane bagcine sebezithwala ebancane, njalo kwenza impilo yabafana labo baphatheka ezenzweni ezafaka impilo zabo engozini, ikakhulu izidakamizwa.
Okungani kuhle kwezulu ngomnyaka odlulileyo sekuthe iningi lezakhamizi emaphandeni kulesabelo libhekene lendlala enkulu. ugatsha lokahulumende lubona ngokunakekela abaswelayo olwesehlo lwe-welfare lusenokugqiba uhlelo lokubhalisela labo abazathola usizo lokudla, kodwa abaningi bakhala ngokuthi beqiwe kulolu hlelo. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Sibonga lapho uAlbert Ncube ngohlelo lwakhe. Okwamanje siphe uSthandekile Mhlanga ithuba lokusipha uhlelo oluqondane lokubhekanela besifazane empilweni.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyewoza. Yena ochasisa kabanzi ngesinqumo sogatsha lomanyano we-United Nations olwe-African Commission on Human and People's Rights olunqume ukuthi eleZimbabwe kumele livumele abantu betshengisele ngokuthula bengakuhlukunyezwa. Uthi inhlanganiso yakhe ikhangeleleyo ukuthi kube nobubelo ngomnyaka ka-2023 ngalesi sinqumo.
Kuhle kakhulukazi kuze lonke le-Afrika emhlabeni wonke jikelele ukuthi i-African Commission isiqalisile ukuthi inike izinqumo ezinjengalesi. Siyayithanda ukuthi siyibonge kakhulu ngoba izinike ithuba lokuthi chaze oba abanzi iyelule lezi zizathu zayo, ilumbanisa amalungelo ukuthi leli lungile lihambelana laleli, ungephula leli, leli yabusibe phule laleli. Ngakho kuqakathekile kakhulukazi lokho.
Sesikhuluma ngabesifazana, sike sabona ensukwini ezedluleyo kusiba lodlakela oluqondiswe kubo abesifazane. Ungathini ngokwenzakalayo?
Kulodlame kwezombangazwe njalo lokuhlukuluzwa kwabantwana, i-African Commission ithe isinike isinqumo lesi kayizange ikhangele kuphela kulungile lokutshengisela ngokuthula. Ibiye yayilula yathi uZimbabwe ilomlando, uhulumende weZimbabwe ulomlando, the state has an obligation yokuthi khona ibone ukuthi khona abantu bayavikeleka ngokuthi khona ifundise amapholisa kumbe abakhangele ngezokuphepha lezisebenzi zikahulumende nje zonke jikelele ukuthi kuhlonishwe amalungelo oluntu. So lokhu kuzavikela ingqingubani oyenzani. And lokhu asukuthi kuvela ku-African Commission, le Constitution yethu eZimbabwe ku-Section 7 ikhuluma khona lokuthi kumele i-security lama-public officials bathenwe behlangana lomuntu lapha besebenza labantu, basebenza laba-rights holders, kumele babe lokuvikela. Singahamba ku-Section 44 we-Constitution ikhuluma ngokuthi ingqingubani lobani ohulumende kumbe osebenzela uhulumende kungakhathalekile ukuthi kuliphi izinto lapha asebenzela khona, kumele ayenze lokho abathi bona yi-respect, protect and fulfill and promote human rights. Kuthoni khona lokho nxa sesikwelula? Kutho ukuthi balomlando ukuthi u-respect utho ukuthi wena akumelanga ba-interfere kumbe baphazamise ilungile labantu. U-protect ukuthi kumele bakuvikele nxa kulo munye umuntu ephula ilungele lomunye, kumele bona bavikele lelo lungelo. Ongakuthi nxa sikhuluma ngokuthi khona ubuzewa wathi khona omama bezombangazwe bayathaka iwozi yenzani ngakho lokho. Thina iwozi sikhuluma ngokuthi khona i-constitution kayisebenzi njengo-constitution, amalungelo kayisebenzi. So nxa sikhuluma ngokuthi protect amaphosa alomlando ukuthi avikele kuthiwa omama laba abafuna ukuphatheka ingxeko kungaphi bavikelwe ngumthetho. Kuwumlando wamapholisa, kuwumlando karhulumente ukuthi yabona uya-create i-environment, indawo ezayenza ukuthi omama bakhululeke, wonke umuntu akhululeke, labantwana baphephe lapha abakhona. Umanqoba kakhulu lapho kumele bekhona ukuthi isinqumo sikanumber 4 futhi abasinikileyo bathi khona wona kumele uhulumente abone ukuthi khona kuba le mthetho esebenzayo esingathi ngama-domestic laws lama-policies asebenze. Njalo yakhonkosela ukuthi kungabi ngama-domestic laws a-implementwayo kuphela, kumele kube lama-international lama-regional laws lawo asebenze njalo avikelwa, kubonakala ukuthi ayasebenza ukuze laba bantu bonke izizalwane zonke ziphephe abantu baphephe ngoba bengabantu ungakhathakeleli ukuthi ungwesintu ufazi ungumama ungumntwana ungubaba oqakathekile ukuthi amalungelo kumele sikwasuthi ayuniversal ngawo wonke umuntu siyabe singaloli amalungelo ethu kuphela sasilela amalungelo awo wonke umuntu osezimbabwe lo ngikho ezimbabwe ngoba ngaso kuthe kwaphiwa isinqumo kuba yilokho abathi yi-president
lo ngunkosazana Magodo Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyewoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo luphathelane labesifazana ukuze lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Sibongeke usithandekile ngohlelo oluqondane labesifazana okwamanje sesiya ku Chris Gande sizwe ukuthi namhla usiphathelani kuliphuma lendaba lichone lendaba
linga lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje sixoxa lomfundisi uSenis Banda oyihlanganiso ye Zimbabwe Christian Alliance sisaziya udaba lwegciwane le-coronavirus okuthiwa selimemetheka njalo kwele-China kwesinye isigaba esiduze lesigaba se-Shanghai kubikwa kulabantu abedlula isigidi esisodwa i-1 million ababanjwa igciwane le-coronavirus ngelanga linye lokhu sokwesatshelwa ukuba leli gciwane lilakho ukuthi ligcine licaphakela umhlaba wonke jikelele Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo Abantu abaningi sebakhohlwa ngokuthi umkhuhlane obhubhano umkhuhlane we-corona ukuya wabakhona azindutshana indawo abantu abakulandelayo ngaphandle nxa umuntu engena kumabhanga nakwezinye indawo abadinga ukuthi umuntu afake imask ikanti isikhathi esiningi hayi indawo eziningi abantu abasakulandeli
ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho abantu belokhu belandela na iziqondiso zabezempilakahle kudaba lwe-coronavirus
Ngakho kuqakathekile ukuthi sibuyele njalo kulesiyana isikhathi abantu ababekwanisa ukuthi engasuki engagezanga izandla kumbe nxa engena endaweni afake njalo i-sanitizer lokufaka ama-mask kutho ukuthi kuqakathekile lokuba umuntu abe lesikhala esikhulu phakathi kwakhe nomunye njalo kulabo abazizwa sebelama-flu kumbe sekungani lomkhuhlane uyabukiwe kuyadingakala ukuthi umuntu ahambe ebone udokotela wo-church njalo lokuthi angabi duzane labanye ukuze anga telele abanye abantu ukuze umkhuhlane lo umemetheke njalo siyakhuthaza ukuba lapho kuba le mbuthano emningi siyakwazi thika uzaba le mbuthano mbuthano okumelela umnyaka omutsha ukuba abantu bananzelele njalo indlela abazabe behlezi ngayo emacaweni emabandleni endaweni lapho kuminyene khona abantu abaningi ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki njalo abantu bengathekele
lokho esikuzwa kusenzakala kwele China esizwa kuthiwa khona sekulabantu abaningi ababanjwa igciwane le-coronavirus. Liyabona na ukuthi kungenzeka ukuthi kucaphakele eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Ngiyabona lumbiko sesuza ukuthi lomkhuhlane simemetheka njalo eChina kuyethusa ngoba kutsho ukuthi ungangena la ngaphe eZimbabwe banengi khathi siyakwazi ngokuhamba kwabantu ukuba abantu ngesikhathi sekhefu kade sibe behamba abanye bevakatha besiye endaweni ezehlukeneyo ngakho sananzelela ukuthi lalesiyana isikhathi okwahlupha khona lomkhuhlane ukuba kuba lula kakhulu ukuthi umemetheke usuke kwelinye ilizwe usiya kwelinye ngakho uyingozi engibona esikhanya
ngokugcina ungavalelisa abalaleli
kakhulu ngokuba kulolu hlelo sixwayisa abantu njalo sibatshengisa ukuba lo mkhuhlane we-COVID ungaphenduka njalo nxa singasoze siziphathekise
Hello ke bekungumfundisi uSenis Banda ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kuhlelo lunye nevike ezayo lilayo.
Siyabonga Chris Gande. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Owake waba ngupapa wokholo lwesiKatolika uPope Benedict owechumi lasithupha akasekho. Ubhubhe namhla eseleminyaka eyisithiyangalonye lanhlanu 95 emzini wamakatolika lapho abehlala khona kusukela ngesikhathi esehla esihlalweni ngomnyaka ka-2013. UBenedict uzakhunjulwa ukuba ngupapa wokuqala wesiKatolika ukuthiya isihlalo esaphila kunyaka engamakhulu ayisithupha 600 years kunhlanganiso le. Ukhangelelwe ukubekwa mhla ka-5 kaZibandlela. Kwele Melika, intatheli zindaba unkosikazi Barbara Walters, ubhubhe ngolwesihlanu eleminyaka engamashumi ayisithiyangalonye lantathu 93. Unkosikazi Walters ube lodumo lokuxoxa labomongameli bamazwe athiyeneyo kanye labantu abalodumo emhlabeni wonke jikelele kumnyaka engamashumi amahlanu esebenza kumsakazo we-ABC News. Kwezemidlalo namhla sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo omnumzana Thandazani Zimbwa. Sikhangela ukuqakathekileyo okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka ka-2022 okuhle kanye lokubi.
And engathi kuyadalisa kakhulu okwenzakele kwezemidlalo phansi jikelele ngizakhangela isehlakalethi ekhona amalanga amabili adlulileyo ukuthona kweqhawe lomdlalo wezenguqu uphele yena obeseleminyaka engamashumi ayisithiyangalombili namabili ubeka nje imvukuzane yamathumbu ngakho-ke ephumule amalanga amabili edlulileyo uphele liqhawe sibili elalihlonitshwa kwezomdlalo wenguqu njalo kwesikhathi okuyacacangelwa khona ukuthi umhlaba wonke nguye umuntu owaziwa ukudlula bonke abantu. Kwenzakala ukuthi kwathi kulempi eNigeria ngabo-1968 wahamba khonale impi leyana yaphela okwamalanga amabili behlonitshwa khonokho ukuthi uphele wayile mntu lesho.
Ungathi okuhle kuyini Zimbwa okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka
ka-2022? Ikakhulu uma sikhangela imidlalo emikhulu okwenzakeleyo okuhle nxa ngikhangele kwezenguqu iwonkhaphile esanda kuphela khonapha kunyaka le kaDisemba. Ungakhangela ukuthi i-Afrika ibileqembu kulamaqembu amahlanu. Elinye lalawo maqembu iMorocco ithiwa yafika esiqongweni ku-semifinal kodwa ayiphumbanga ukufika ku-semifinal. Inqobe amaqembu alalendimela enkulu alamabizo amakhulu oBelgium naboPortugal ithi yafika khonapha. Ngakho-ke sithi amhlophe kuMorocco khonokho kutsho ukuthi izwekazi le-Afrika mhlawumbe lingaphumelela ngoba lizathola ijabuzane ngokuthi nxa abanye abavela kwizwekazi lethu befike laphana kusho ukuthi namanye amazwe engayafika.
Sithi sesikhangela umnyaka ozayo ka-23 uzasiphathelani kwezemidlalo.
Kwezemidlalo ngibona ngathi abaningi bakhangele ukuthi kuzaba nomncintiswano wabomama omkhulu owekhathi e-Australia lase-New Zealand. Yikho lapho kuzohlangana khona amaqembu awamazwe athiyeneyo owomdlalo wenguqu bedlalela phela lokho-ke kudlalelwa sekezindlana manje eQatar bazakudlala e-New Zealand nase-Australia. Nomncintiswano omkhulu owabomama ozayiphakala lo. Kodwa angithi singaphunga ukuthi iminyaka yonke ijikelele kunalokho abathi yi-UEFA Champions League nayo ikhona izadlalelwa kwele Ngilandi eWembley futhi zasase-Wembley ngoMay. Ngakho-ke ngomunye umdlalo omkhulu wonalo okhangelelwa ngabantu abaningi jikelele balalokho abathi i-ashes njalo okwe-cricket nakho kuyadlalwa futhi wonalo umnyaka. Ngakho-ke asiyomnyaka onciphileyo kwezemidlalo umnyaka sibili olento eziningi ezenzakala njalo abantu abathanda ezemidlalo bakhangelele leyi eminye imidlalo ekhulumileyo.
Umnumzana Thandazani Zimbwa yintatheli izindaba yezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo. Sesigqiba uhlelo lwethu namhla ngabaculi bethu. Namhla sihamba leqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa, lona elihlabela likwele South Africa. Umdungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lamadlalate amathathu kodwa lapha liphethe isingo eliyethu le kunyanga ezisanda kwedlula. Nansi isikhulumeli seqembu.
Yebo, ngithanda ukubingelela abalaleli labalandeli bomculo. Shukuthi mina igama ngingufiyelezi Emmanuel Sibanda. Shukuthi eqembini awompondo wayitshintshwa singu-3 kulokwazi Nkosi Ncube koqhamuka ePlumtree, bese kusiba lo Sipho Sigogo naye eqhamuka futhi ePlumtree ngokufanayo. Mina engikhulumayo uFiyelezi ngiqhamuka endaweni yaseNkayi esigodini sasezeka.
Ukuthenga ingoma zenu balithola njani?
Bayazithola kulezi number, kusho ukuthi
0786642585 0834241457.
Yiwaphi amazwi owatshiyela abalandeli?
Beziphathe kahle kakhulu kungama-holiday kumanje, njalo bengaphuzi beqede bedrayive, behloniphe isizwe, behloniphe umhlaba, ngoba umhlaba yila okwalala khona okhokho babo.
Baphuma-ke enkundleni ompondo kayitshintshwa ngale esihlephune kudlalate labo lesithathu elithi amadiploma.
Ngamili namhla ubesiphathele umculo weqembu elizithi ngompondo kayintshintshwa. Singakehlukanisi hlobo, sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. Kuningi okwenzakale kweleZimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022, okuningi kwakhona ukuthi izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana, okugoqela ukusilela kwamandla kagetsi, amanzi, imisebenzi lokunye. Izakhamizi zemaphandleni esabelweni zezansi yemandebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka, njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono. Kuhlelo abaculi bethu namhla sizwe iqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa, lona elihlabela likwele South Africa. Oliver Lelisayo ngumagumede uGaino Saijing sithi libe lempela vike lokuthula, njalo liqaphele emgwaqweni kulabo abasemangweni. ngethuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.